Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 25 Ncwabakazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ikhuluma ngokuthi abafundi bebuyele esikolo ngumbono omuhle kodwa sizananzelela ukuthi abafundi bengabuyela esikolo kungela ama minimum requirements ukuthi sikwazi ukuvikela umkhuhlane kuzalimaza abafundi bonke bangakwanisa ukuphela ngeCovid
lanxa eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lesalwisana leCovid-19 lazise ukubana izikolo zivulwa ngolwezi phansi kweziqondiso zeWHO.
Nxa esithi umuntu utravela unnecessary uyabe sitshona umuntu uvela endlini i-transport iyahlupha njalo iyadula.
Uhulumende uthi ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahamba-hamba mahlayana ngalesi sikhathi se-lockdown. UZulu yena esithi ubanjwa ngamandla ukwenza njalo. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans lakwele Melika owe-Republican National Convention uqale izolo ntambama. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization ithi amazwe awezwekazi le-Africa alakho ukuthi avule izikolo lanxa amazwe omhlaba esalwisana le-COVID-19 kodwa abe e-WHO bakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvikela ukuthelelwana lula kwaleli gciwane andubana izikolo zivulwe. Ngeviki edlileyo umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa ubike ukubana izikolo zizavulwa ngolwezi ukuze abafundi ababhala imihloliso lonyaka benelise ukwenza njalo. Lokhu kuchiye abafundi lababalisi bekhathazekile besithi izikolo elizweni azilungiselelanga ukuvikela iCovid-19 phansi kweziqondiso zeWHO njalo abafundi abalasikhathi eseneleyo sokulungiselela imihloliso kalwezi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMichael obewe Studio 7 uxoxe lomnumzana Jingani Shoko isikhulumeli senhlanganiso yabafundi bemakolitshini eZimbabwe National Students Union iZinasu.
Kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi benelise ukuthi bekwanise ukubhala imihloliso yabo kodwa into enzima ukuthi abafundi becabangise ngakho ukuthi khona abazange bafunda baqede benelisa uqeda isamasilabhasi abo. Njalo njengohulumende kumele uhulumende ephumele egcekeni ukuthi baza yenza njani baza kwansi ukubhalisa njani imihloliso le njengoba abafundi abazange baqeda amasilabhasi. Njalo sizananzela ukuthi umkhuhlane we-COVID thina njengelizwe asikenelisi ukuthi sikwanise ukuvikela. Kuyinto uhulumende amele ekwanise ukuthi enze ama-consultation labafundi lawo wonke ama-stakeholders elizwe ukuthi isikolo zingenelisa yini ukuthi imihloliso ibhalwe. But ngombono wami ngibona ngani kuyinto engafanelanga ukuthi abafundi bebhale imihloliso ngoba amasilabhasi abo njengoba ngishilo abazange baqeda.
Shoko, uhulumende uke wavula izikolo ukuze abafundi bathole ithuba lokubhala imihloliso yabo ngoJulayi. Ubona ngani uhulumende uphathe uhlelo lokuvula izikolo kahle na ngoJulayi? Njalo angaqhubekela phambili evula izikolo ngoNovemba, kumele ayenzeni ukuze umkhuhlane weCovid-19 ungamemetheki ezikolo?
Ukuvula kwazo isikolo kugcine sokwenzakala into eziningi ezingalunganga. Sibona ukuthi eChino University of Technology sigcine sisiba labafundi abagcine sebetesta positive for i-COVID-19. Nxa sibona konke lokhu kusenzakala, uhulumende yena nxa efuna ukuthi izikole zivule kumele ekwanise ukuthi yonke into efunakalayo ekuvikeleni i-COVID-19 izenelisa ukuthi ibe khona nxa ukuthi isikolo zizaqhubeka ngokuvula. We are sitting on a time bomb if we allow izikolo ukuthi zivulwe kungela yonke imfanela efunakala ukuvikela iCOVID-19.
Yini umbono wakho mayelana ngenkuthazo evela kunhlanganiso yeWorld Health Organization emayelana ngokukhuthaza amazwe wonke akuzwekazi leAfrika ukuthi bavule isikolo kulesikhathi umhlaba wonke usalwisana ngaleli gciwane?
IWorld Health Organization ikhuluma ngokuthi abafundi bebuyele esikolo. Ngumbono omuhle, kodwa sizananzelela ukuthi abafundi bengabuyela esikolo kungela ama-minimum requirements ukuthi sikwazi ukuvikela umkhuhlane. Kuzalimaza abafundi. Abafundi bonke bangakwanisa ukuphela nge-COVID. Singaphela njenge-Africa jikelele, ngoba sabe sinanzelela ukuthi amazwe amaningi e-Africa, they are not yet ready or they've been found wanting with their health system, ngoba asikwanisi ukuthi siyenze njani sifikele umkhuhlane lowo. Our health system is in 6 and 7. So umbono omele esingathi ngesikhiwa kumele uscrutinizwe ukuze sikwanise ukuthi we reach a consensus towards ukuthi isikolo zingavulwa yini. Singakwanisa ukuthi sikhangele ukuthi ama reasons abasinika wona, singakwanisa ukuthi are they enough or are they sufficient enough to what to allow us ukuthi sivule isikolo, ngoba singakwazi ukuvula isikolo iAfrika yonke isiphela. Njalo umbono lowo umbono engingathi wona ngelinye inqeba uright, ngelinye inqeba awukho right.
Lo bekungumnumzana Jingani Shoko, isikhulumeli senhlanganiso yabafundi bemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union, ZINASU. Ubexoxa loMaiko webeweStudio 7 ecingweni eseHarare. Kunjalo nje inani lasebefunyane beleCOVID-19 eZimbabwe selikunkulungwane ezedlula eziyisithupha, 6,070, labulala abedlula ikhulu lengxenye, 155. Kwasindaba zinkulungwane phose ezinhlanu, 4,950. Abe-African Union bona babika ukubana emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebesedlula isigidi, 1.2 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi phose yamathathu, 27,984. Abekolitshini le-Johns Hopkins University lakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi amabili phose lane, 23.7 million abafunyanwe bele COVID-19, yabulala abantu phose isigidi, 814,000. Uhulumende uthi lanxa esenza konke okusemandleni akhe ukuba atholakale amabhasi athwala uzulu awezubuko, ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahamba mahlayana okwenza ikhule ingozi yokuthelelana iCOVID-19 emadolobheni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko embikweni wakhe wangeviki awethulela intatheli zindaba phezu kwesimo elizweni lokwenziwa ngabequla elibona ngenhlelo zokuvikela ukuthelelanwa lula kwe-COVID-19 elizweni ele-ad hoc Interministerial Task Force on COVID-19. Ngakho-ke uNkosikazi Mchwangwa ukhuthaza abantu ukuthi bahambe lapho kulesidingo, hatshi mahlayana, ikakhulu ngezikhathi zokuya lokuphenduka emsebenzini. Kodwa uZulu labalwela ilungelo loluntu bathi kuyabamangalisa okukhulunywa nguhulumende elizweni elilesilinganiso esikhulu sabaphila ngokuthengisa, njalo okuningi okudingakalayo okubalisa amabhanga kutholakala edolobheni. Umnumzana Victor Dube uthi kunzima ukwehlukanisa abantu abahamba ngoba kulesi sizathu lababikwa nguhulumende ukuthi bahamba mahlayana.
Angikuzwisisi njalo kimi ngathi kuyandihlupha ukuthi kanti sibuswa ngabantu yini benisibuswa yini. Nxa esithi umuntu utravela unnecessary uyabe sitshona, ngoba engibonayo umuntu uvela endlini i-transport iyahlupha njalo iyadula. Shuwa ngatshona ebhoda ngedolobha lonke, kathi sekule ndlala akula mali, imuli eziningi zaziphila ngakhona okokuthengisa izinto zabo estridini langaphi langaphi, akula lutho, bazawudlana abantu bonapho. Nxa umuntu ephuma endlini esiya endaweni aya kuyo ulesizathu sokuya khona ngale.
Uhulumende akukhulumayo lokhu uDubethi akusebenzi elizweni elinjenge Zimbabwe lapho abantu vele bengahambi nje ngoba bekholisa ukuhamba.
Kathesi sikhangela indaba zempila kahle. Akula sibhedlela akulani abanye bahambela ukugula ngokwakho. Ukuthi ayabona phela oseyazi ukuthi bemncede. Nxa umuntu esesidiba traveler unnecessary khanya engomuntu ophila komunye umhlaba singawaziyo thina. Ukutshengisela ukuthi sibuswa ngabantu abangananzi impilo yomuntu abangafuni ukuyizwisisa ukuthi itshoni. Nxa bayakhangela ukuthi kanti abantu bahambelani bebeza khuluma into engcono. Yikho ke angiboni kungabantu abangathi bayasinceda nxa ekhuluma inkulumo enjalo.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elwela ilungelo loluntu njalo umnumzana Masimba Manyanya othi uhulumende makalungise isimo somnotho.
Why? Because we have a form of political leadership that lacks a sense of priority and that lacks a sense of reason on matters, important matters of national policy development.
Ngani ngoba silo bukhokheli obungaziyo ukuthi bulandele kuphi oqhakathekileyo njalo kuyibukhokheli obungacabangiyo kundaba eziqhakathekileyo okumele kube yizo ezithuthukisa ilizwe.
Embikweni kahulumende owethulwe ngunkosikazi Mtshwangwa uthi wenza linkuthazo ngoba efuna ukulondoloza impilo yabantu njalo ebazi ubunzima ilizwe elibhekane labo kakhulukazi ngalesi sikhathi seziqondiso ze lockdown ezikhuthaza ukuhlala emakhaya, ugqoka ama-mask isikhathi sonke umuntu esemphakathini lokunye. Uqhubekethi iziqondiso ezihlelwe eZimbabwe zenziwe kulandelwa ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele, eye World Health Organization, WHO. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ivandla elibusayo eMelika elama Republicans lizaqhubeka ngomhlangano walo omkhulu owe National Convention namhla kusuku lwesibili ngemva kokukhetha uMongameli Donald Trump ukuthi alimele ngokusemthethweni kukhetho olwenziwa ngolwezi. UTrump uzanqikelana lomnumzana Joe Biden owebandla lama Democrats. Abakhulume izolo bagoqela indodana yakhe uDonald Trump Jr. loSenator Tim Scott, onguye yedwa uSenator Onsundu kubandla lama-Republicans. USkotu ukhuthaze abensundu ukubana bavotele uTrump ngoba esithi ungumuntu ozihluphayo ngempilo zabo. Abanye baxwayise uZulu ukubana bengavotela uBiden ilizwe lizaguquka konakale umnotho njalo lamasiko eMelika achabalale. Abazakhuluma lamhlanje ntambama bagoqela umkamongameli unkosikazi Melania Trump lobona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Mike Pompeo. Ukuhlaziya udaba lolu untungameli Nkomo uxhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube oqala ngokuchasisa akuzwileyo kulomhlangano izolo.
Esikubona izolo yilokho esijwayele ukubona emazweni amanye angasimelika ukwesabisa ngendlela enkulu kakhulu ukuthi yebantu lingavoteli liyana liyana yinunu lwana uyesabe kuzaqedile izuzatshontsha imali uzakweba imali yabantu uzabulala abantu uzadiliza izibhedlela lezikolo lemigwaqo. Bekungathi ukukhuluma ngomuntu bekungathi kukhulunywa ngomuntu ozavela kwenye indawo ongaso weMelika. Kodwa ke njengoba iMelika vele ama-Republican ayatshintshana lama-Democrats ukubusa akungeke ukuthi kungangena omunye ilizwe bese lidika ngaleya ndlela akade bekhuluma ngayo. Okuvelile kakhulu okungumbiko yikwesabisa yikuthi hayi lingalokothi nje liyifake umDemocrat. Kodwa bebengelayo into abangakhuluma ngayo abayenzileyo bebe ndisa kakhulu ekwesabiseni labo bangabe befisa ukuthi bavotele uJoe Biden.
Kukhona yini Ncube okuzwileyo izolo kukhulunywa emhlanganweni lo okulakho ukuhuga amademokrasi lalaba abangakabi kwazi ukuthi bazavotela bani ukuze bavotele uMongameli Trump?
Akukho mbiko omutsha ovelileyo ongenza umuntu ongakacabanga ukuthi angavotela bani okuthiwa i-undecided voter kumbe umuntu ongumdemokrati ukuthi asuke ebandleni lakhe mhla ka-3 November ayevotela uTrump. Hayi, bathethe uhlangothi lwama-Republican esingathi ngakwesokunene kakhulu ngakwesokudla bi-right wing imessage yangkhona eyenza abantu abasesiswini abasesenta bangakwazi ukuhamba besiya khonale. Ibiliyani imessage yokwesabisa kakhulu abantu, kanti ke vele bekukhulunywa lalabo okuthiwa ngama-evangelical abantu besikristwini kakhulu abesaba lokho abacabanga ukuthi kuzavela usathane kungangena omunye umuntu ongasuTrump. Kanti ke njalo bekuvela ukuthi uTrump uyibambe ngezandla zonke i-Republican Party, ayila inye imessage ngaphandle kokuthi buyiselane uTrump aqhubeke lapha akhona namhlanje.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa lapho lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esiqhubeka sixoxa ngesifo se-COVID-19 sona esithethe umphefumulo wabalikhulu lamachumi edlula amahlanu 155 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokuvulwa kwezikolo njengoba uhulumende ebike ukuba imihloliso kalwezi yaqhubekela phambili lanxa izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Okhangelelwe ukuba yinhloko kahulumende weTunisia wethule uhulumende omutsha owesibili kunyanga eziyisithupha, kodwa kufanele abezomthetho beqale bevume indlela akhethwe ngayo ukuze amukelwe umuntu wonke. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo ufike eSudan ngolwesibili evela e-Israel njalo uthe lokho ngokwakuqala ukuba kube le ndizamtshina exhuma amazwe omabili ngesikhathi eleMelika likhuthaza ubudlelwano obuqinileyo phakathi kweleSudan lele-Israel.
Abenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi imuli elabantu abahlanu isidinga inkulungwane phose ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe 49,000 kumbe amakhulu phose ayisithupha amadola eMelika US$567 ukuze yenelise ukuphila uhle okwenyanga. Le imali ephindwe kathathu nxa iqathaniswa laleyo ebikwa nguhulumende. Untungamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise ngeviki edluleyo ukuthi imali ebisidingwa yimuli elabantu abahlanu ngenyanga ephelileyo ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo zonke ngenyanga ibisikhuphukile isuka ku-11,000 Zimbabwean dollars yaya ku-15,000 Zimbabwean dollars. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uphenyo olwenziwe inhlanganiso yakhe luveza ukuthi imuli efanayo kulinyanga isidinga imali engange-49,000 Zimbabwean dollars kumbe i-567 US dollars.
Sibone ukuthi imuli elabantu abahlanu okwamanje kunyanga ka-August ibe ifuna ke singathi i-49,000 RTGS kumbe ingaba imali efika 567 US dollars ukuze ke imuli yenelise ke ukuphathiseka okufunakalayo. Imali ekhulunywa yiZimstat imali ke elutshwana sibili okumangalisayo.
Umoyo uthi okudanisayo yikuthi abantu abanengi sebalahlekelwa imisebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lokonakala komnotho, kuthi lalabo abasebenzayo kabayiholi imali.
Izisebenzi ziphakathi kodubo olumangalisayo, ziphakathi kwenkinga emangalisayo. Okuba buhlungu yikuthi izisebenzi kasigwanisi ukukhonona. Sesibone laba abazama ukukhonona ngokutshenisela, bebizelwa amapholisa, betshaywa ngamapholisa kumakampani athize. Sesibone laba abazama ukutshenisela bebotshwa, kuthiwa benza ezombanga azwe. Bona nje abantu bekhonona ngendaba ke zomnotho, njalo bekhonona ngendaba zokuswela.
Nansi imizekeliso yentengo yezinye zezinto ezivalulekileyo empilweni kaZulu. I-10 kg yempupu ibiza $5, kuthi i-50 kg yona ibiza $25 kusiya phezulu. Kepha intengo lezi zibikwa ziphezulu emalokitshini, emadolobheni amancane kanye lasemaphandleni. Yonke le imali engeneliswa ngababalisi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Kuyadabula inhliziyo. Utitsha kathesi uwehluleka khona ukuthenga isinkwa ngenxa yemali esiyiholayo. Otitsha babanika less than 4,000 pounds, which is less than $40, as isalary e-includa ama-allowances. Kuzwisa ubuhlungu lokhu kusitshengisela thina njengabotitsha ukuthi uhulumende yalathando lama-workers akhe angotitsha.
Amazwi kaNkosikazi Hlabangana agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa iBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mhlahlandiweni, yena othi ngenxa yokoma komnotho akusela nzuzo abayitholayo.
Singaqathanisa isikhathi sokahulumende wobumbano, abantu bebethola imali phindwe kabili kulale bayithola namhlanje. Ngokunjalo ke kutsho ukuthi impilo yayingconywana, le isehle kakhulu. Kutsho ukuthi ke impilo zabantu sebephila nje ngokuthi bathenga ukudla badle maybe kanye ngelanga. Yikho ngisithi njengenhlanganiso, hayi, siyavumelana le-ZCTU ubumbano lwezisebenzi khonapha elizweni. Ngokunjalo ke lathi lapha njengabantu abazisebenzayo nanzela ukuthi abantu abasenza imali eningi ebasangaphi, ngoba umuntu othengayo lakala mali yokuthenga, kutho ukuthi impilo zabantu zimile nje, basebenzela ukuthi badle kanye njengalokho esofuya ukukhonkothayo.
Lanxa iningi likhala ngokoma kwempilo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende baqina ngokuthi amanyathelo asebewathethe aselethe ububelo kwezenotho, ngoba intengo yezinto kayisakhuphuki mahlayana. Yena uNcube lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi sehlulekile ukukhuluma labo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Ukuqalala umsebenzi okwenziwa ngabongi sokuphose kufike inyanga ezintathu, njalo uhulumende lokhe engakaphenduli izikhalazo zabo. Lokhu sekwenze isimo ezibhedlela zikahulumende sibe sibi ngamandla, ngoba abongi bebalutshwana. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Sekuzinsuku ezingamachumi ayisithupha lasitshiyagalolunye 69 lokhu abongi baqala ukukhalala umsebenzi. Lokhu sekubangele ukuba umumo ezibhedlela ube mubi ngamandla, ngoba sebebalutshwane abongi abasezibhedlela. UMnumzana Thamsanqa Donga oyisakhamuzi sakoBulawayo ukhuluma ngesiphatho ahlangane laso esibhedlela sempilo.
Lokhu esifikile lapha sibona amanesi ngamabili nje bhotabhote ewadini. Manje kusuke kube nzima amanesi la, ngoba izigulane ziningi ezayezifuna ukuthi zikhangelwe. Maye lapha sithe sakhangela even noma lasebhukwini likababa lakade sibuya sombona, akubhalwanga lutho, akulama notes athethweyo itemperature labo BP abathathwanga. So kusuka kube nzima kakhulu ukuthi even noma lo dokotela maye yabuya uzabuya ekhangela liphi ibhuku, ngoba yona information eqhakathekile ukuze bese emabhukwini ayikho. Akula manesi, akulani. And amanesi amabili akhona amuva ahamba kuma ward agcina esekhulelwa ngumsebenzi, agcina seyenza khonokho akugwanisayo kuphela.
Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izolo yethule umbiko othi ngaphandle kokuba izikhalazo zabongi ezigoqela iholo lamadola eMelika kanye lempahla zokuzivikela kucoronavirus bengakuphiwanga, bazaqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi. Umgcini sihlalo walinhlanganiso esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital, umnumzana Anthony Majongosi, uthi inani labantu abafayo liyaqanza ezibhedlela.
Namhla singene i-day 69 le strike yethu leyana. Kathi sezibhedlela siyabona ukuthi abantu bayafa kakhulu, lendawo yokuthi akhula manesi, kula manesi amalutshwane, lendawo yokuthi abalutshwane bangikhona bayekhona. Abanye babo kathesi bayahamba i-quarantine, kusele kule khungela umuntu uyakwanisa ukuthi akhangele abagulayo. So kathesi siyathi siyakhulepa phambili le-strike yethu, similele government ukuthi isibhadale imali eyakhwanayo, sifuni futhi ukuthi ezibhedlela kube le-proper PPE.
Umnumzana Zibusiso Gumede ongumhlali wakoBulawayo uthi umumo osesibhedlela wenziwa yokuba uhulumende kaqhakathekisa impilo abahle yabantu.
Indaba le masikhangelisisa kahle kahle ngibona ngathi indaba yama priorities nje misplaced, ngoba igovernment ilakho ukuthi iholise abanye abantu njengama ovethi labanye ngeke baqambe imali ezinkulu ezidlula laba abasevayo abonensi abayibo abaphethe impilo zabantu, njalo behluleka ukuthi beprovide i-personal protective equipment. Okunye sondaba yokuthi imali kayiko, indaba yama priorities ukuthi bayokubakathekisa yini ukuthi abantu bethole usizo ezibhedlela, bengakuqhakathekisa konke kuzaba right.
Unkosiyazi Alice Ncube esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo ukhonona ngosizo abaluthola ezibhedlela.
Okusezibhedlela kunzima, siyahamba kodwa usizo esilutholayo alwenelanga ngoba omongikazi balutshwana esibhedlela, ende kunzima ngoba uhamba esibhedlela ngoba uphathekile emzimbeni kodwa ufike laphana ungathola usizo. Ukungaphatheki uphinde kube ngaphezulu ngoba subona ukuthi lapho khangelwe usizwa khona usizo lweneleyo awulutholi. Unzima shwa, sidinga ukuncediswa ngamanensi angekho ezibhedlela noma bekusize, but abasenelisi sibaningi siphathekile.
Laloba uZulu ekhala ngesimo sezibhedlela, umqondisi wesibhedlela sempilo uSkhwica Mfundo Solwayo Ngwenya wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa utshele intatheli zindaba yeStudio 7 ukuba bayazama ukusiza uZulu ngabonabo abongi abakhona esibhedlela. Unkosikazi Jasmine Thofa olilunga lekomiti yedale lephalamende kwezempilakahle uchaze ukuba bebengakaze bekhangelisise udaba lwabongi. Lokhu kungesizathu sokuba abongi bebengakethuli izikhalazo zabo phambi kwekomiti, njalo okwakhathesi idale lephalamende livalile. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ongomunye wabasekeli bakamongameli utshele izakhamizi zeGuruve ngeviki ephelileyo ukuthi abezempilakahle abakhalala umsebenzi kumele baphenduke emsebenzini ukuzosiza umphefumulo ngesikhathi uhulumende esakhangela izikhalazo zabo. UChiwenga wengeze ethi uhulumende uyazazi izikhalazo ezikhangelane lezisebenzi zezempilakahle. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lanxa eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lisalwisana le-COVID-19, lazise ukubana izikolo zivulwa ngolwezi phansi kweziqondiso ze-WHO. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahamba-hamba mahlayana ngalesi sikhathi se-lockdown. UZulu yena esithi ubanjwa ngamandla ukwenza njalo. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans lakwele Melika owe-Republican National Convention uqale izolo ntambama. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.